Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 8 Mpandula 2022 ngugaino Gumede Saidi endabeni zethu namhlanje. IZimbabwe imanyene lamazwe omhlaba namhla ekunanzeni ilanga lokuqakathekisa ezemfundo ele International Literacy Day. Ikomishini yeZimbabwe Gender Commission imanyene labenhlanganiso United Nations Entity for Gender and Women Empowerment ukuqhuba umhlangano wemfundiso ngenjongo yokukhuthaza abesifazana ukuthi bangene kwezombusazwe. Indlovukazi yakweleBrithani uQueen Elizabeth II ubikwa esegula ngendlela eyethusa odokotela bakhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. IZimbabwe imanyene lamazwe omhlaba namhla ekunanzeni ilanga lokuqakathekisa ezemfundo ele International Literacy Day. Lolu suku lwabekwa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ngenjongo yokuqhubeka kudingwa indlela yokuthuthukisa umsebenzi wemfundo ukuze kuthuthukiswe izizwe zonke zomhlaba. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umbiko owagcina ukugijwa ngabe-UNESCO uveza ukuba inani labafika phose izigidi ezingamakhulu afica minwe mbili, 771 million, zabantu abadala emhlabeni wonke jikelele, iningi labo kungabesifazane, kabalabo ubuciko bokwanelisa ukubala loba ukubhala. Abogatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary bathi benza konke okusemandleni abo ukulungisisa lokho kwehluleka kwabanye ikakhulu abesifazane ukuthola amathuba wokuthi bayefunda ukubhala lokuloba. Isikhulumeli salolu gatsha uMnumzana Taunga Nandoro uthi ukuqhamuka kwe-COVID-19 kuphazamise inhlelo zezemfundo elizweni kwabangela ukungalingani kwamathuba wokuyithola.
On this International Literacy Day, we remember that in Zimbabwe, people's lost eight.
Siyakhumbula ukuthi abantu eZimbabwe balahlekelwa zinyanga ezingu-8 zokufunda ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 njalo kusukela ngaleso sikhathi kuze kube manje. Lokhu esingakavaleki isikhala sakhona kwezemfundo, ugatsha lwezemfundo ye-primary ne-secondary benza konke okusemandleni alo ukusivala leso sikhala.
Abenhlanganiso zabakumsebenzi wezemfundo ogoqela ezababalisi ezinjenge Amalgamated Rural Teachers Union R2s bathi kuhlezi kunjalo umhlaba wonke ukuba abesifazane abayanga abangawatholiyo amathuba abakhubazekileyo labaswelayo okwedlulisa amalawulo beyibo abahlezi besalela muva kokuningi okugoqela imfundo. Umkhokheli we-R2s uMnumzana Obert Masaraure uchasisa kabanzi ngalokhu.
We need to transform the learning spaces and make it government's food.
Kudingeka siguqule indawo zokufundela njalo sikwenze kube yisibopho esigcweleyo sikahulumende kube ngumlando wakhe ukuyihlawulela leyo mfundo. Inhlelo zokuthi kuthiwe abantu babophe ziqine ziyingozi ekwakheni isizwe esifundileyo. Singaphumelela kanjani kulokho uma sisenza ulwazi kube yinto engafinyelelekiyo kwezinye izizalwane? Sizama ukwakha umhlaba olabantu abalolwazi.
Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Bhekani Nkiwane uthi lanxa leZimbabwe belisazakala emhlabeni jikelele ukuthi beliphumelela ekubeni le mfundo yezinga laphezulu ezwekazi le-Afrika, usesemkhulu umsebenzi.
I-literacy rate yakhona ifanele ikhanye ngoba kokunye sifunana ayitranslate on the ground la ukuthi sibone ukuthi sikhanye thina ukuthi siya i-literacy rate yethu ulele laseZimbabwe ukuthi kuthiwa si-literacy rate ephezulu kukhanye on the ground kusuka kungakhanyi ngoba uthole ukuthi kuthiwa amazwe amanye kuthiwa la siphezulu kulabo nge-literacy rate. Kungani zona ezabe izinto ziyahamba ziya phambili ezethu ngani zimile? Solo siyabe sifisa ungabe i-literacy rate le iya-translator ukuthi itshintshe impilo zabantu, itshintshe ukwenza kwezinto.
Umhlaka 8 Mpandula lusuku olwakhethwa ngabohlangothi olwe-UNESCO ngomnyaka ka-1966 olokunanza ukuqakatheka kokutholisa umuntu wonke ithuba lokubala lokubhala i-International Literacy Day ukukhumbuza uZulu emhlabeni jikelele ukuthi kulilungelo lakhe ukutholiswa lolo lwazi. Udaba lokufunda ukubala lokubhala luyingxenye lweziqondiso zohlelo lwentuthuko emazweni womhlaba olwe-UN Sustainable Development Goals kanye lokuthi ifezeke leyo ntuthuko kusiyafika umnyaka ka-2030 phansi kwe-UN 2030 Agenda for Sustainable Development. EleZimbabwe lalisaziwa ngezinga lemfundo eliphezulu kusukela ilizwe lithola uZibuse ngenxa yenhlelo ezazilandelwa phansi kombuso kowaye ngumongameli Robert Mugabe eziphathelane lemfundo eyayingabhadalelwa ngaleso sikhathi. Ingcwethi zezemfundo zithi lolu hlangothi lusuke lwaphanjaniswa ngezombusazwe, ezomnotho, inkohlakalo lokunye eminyakeni engamachumi amabili edluleyo. Lonyaka ilanga ele-International Literacy Day linanzwa phansi kwendikimba ethi yona Transforming Literacy Learning Spaces. Ngimele iStudio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama.
Indlovukazi yakwelebhilithane uQueen Elizabeth II ubikwa esegula ngendlela ethusa odokotela bakhe. Abezindaba be-Associated Press babika ukuba uQueen Elizabeth ulabo odokotela laba endlini yakhe yokuphumula eBalmoral Castle eScotland. Useleminyaka yokuzalwa engamashumi ayisificamunwemunye lasithupha 96. Okwamanje izihlobo zakhe eziningi sezimethekelela kuleyo ndawo. Asebefikile eBalmoral Castle indodana yakhe uPrince Charles, lomkakhe uCamilla, kanye lodadewabo uPrincess Anne. Abakhangelelwa ukuba bazafika kuleyo ndawo namhla ngabazulu bakhe uPrince William loPrince Harry, abazalwa nguPrince Charles lomuyi uPrincess Diana. Kusanda kuthakazelelwa iminyaka engamashumi ayisikhombisa 70 indlovukazi yakwelebhilithane yagcotshwa. Akaziwa ukuba indlovukazi ilesifo bani. Indlovukazi ike yagula ngomkhuhlane we-COVID-19 nyakenye. Umkakhe uPrince Philip ubhubhe ngomnyaka owedluleyo. Ikomishini ebona ngokulinganiswa kwamathuba awabesilisa lawabesifazana eZimbabwe Gender Commission imanyene labenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba kuhlangothi olwe-United Nations Entity for Gender and Women Empowerment ukuqhuba umhlangano wemfundiso ngenjongo yokukhuthaza abesifazane ukuthi bangene kwezombusazwe babe lezikhundla zobukhokheli. Kubika u-Ezra Chisa Spanda we-Studio 7.
Abanxuse kulumhlangano wemfundiso ngabesifazane abavela kumabandla ezombusazwe agoqela ezanupf Citizen Coalition for Change CCC MTC Alliance labazimele bodwa. Unkosikazi Goret Mudzongo wenhlanganiso ye-United Nations Entity for Gender Equality and Women Empowerment abayibo abaqoqela umhlangano uchaza ngohlelo lolu.
Inhlanganiso yabesifazane ku-United Nations izimisele ukuthi abesifazane labesilisa balingane ngoba ibona kuqakathekile ukuthi omama bangene kwezombusazwe. Isisekelo sombuso weZimbabwe Section 17 siyasho ukuthi omama kumele balingane labobaba kuyo yonke indawo nasezikhundleni. Nxa sikhuluma ngokhetho omama kumele kube lenani elilingana lelabobaba ukuthi limele abantu. Lokhu kuyinjongo yenhlanganiso yabomama ye-United Nations Women ekholelwa kulokhu. Njalo sizabona ukuthi omama abalolwazi bazaphatheka kukhetho oluzayo.
Umnumzana Dalobuthe Sibanda ngwekomishini e-Gender Commission esabelweni seMathebeleland. Yena uthi okunye okubafuqa ukwenza imihlangano enje yikuthi bacebisane labesifazane ngokuqakatheka kokuphatheka kwezombusazwe.
Lohlelo olukhangele kakhulu ukucijisa abantu abangomama kwezopolitiko. Kuba njengathi ukuthi omama basilela kuma-platforms awe-decision making. So thina njengekomishini, njengeZimbabwe Gender Commission, siyazama sithathela umsebenzi wethu kusisekelo sethu sombuso ukuthi simele siyenze indlela ezishiyetshiyeneyo ukuthi sibone ukuthi omama labo bayaphatheka kwimisebenzi or kumbe kuzinhlelo ezishiyetshiyeneyo lapho okufuna i-decision ebamba bona omama mathupha.
Unkosazana Prince Khumalo ngomunye wabaphatheka emhlanganweni wanamhlanje yena ngwebandla le-MTC Alliance.
Esesikufundile kuningi kakhulu sifunde ukuthi khonaphana abafazi balamalungelo alinganayo nabobaba ukuthi babe represented ku-politics. Akudingi ukuthi ukhulunyelwe ngubaba kuze ubaba esiza abazindingeko zethu. Thina ngathi njengabafazi siyakwanisa ukuzimela sizikhulumele esikufunayo ku-politics, sizikhulumele ukuthi sifuna ukubusa njani, sifuna ukubusa njani. So yikho esikufundileyo khona. Before we are politicians, singabomama sonke. So as abomama asiwiselani phansi ngokuthi lwanuvela kulelani bandla lwanuvela kule. Before we are politicians, singabomama sonke.
Oyibandla le-CCC unkosikazi Khumalo uthi uhlelo lolu lubavule ingqondo kodwa kuzaba nzima ukulandela konke abakufundisiweyo.
Eqiniseni angiboni ukuthi kwabanye kuyathophela ngoba sesingale omama bathanda ukusetshenziswa kakhulu ngobaba.
Kodwa ubona uhlelo luncedile ukuthi bafunde.
Uhlelo luncedile kakhulu. Ama results sesizawabona sesikuground ngoba you are the stranger ukuthi sesithandana. Noma sivela kuma-political parties atshiyeneyo okusalayo sinomama sonke. Inhlupho zethu ziyafanana.
Unkosikazi Tryphene Mtunga we-ZANU-PF yena uthi ujabule kakhulu kubahlanganisile njengabesifazana ukuthi bakhulumisane njengabomama kungakhathalekile ukuthi ngwebandla liphi kwezombusazwe.
Thina ku-constitution yethu ezaluphiwe kukhona vele ukulinganiswa kwamathuba. Yebo singabe singakusebenzi nxa ukuthi umama besingelazi bindi kodwa khona kubhaliwe kuvele kukhona.
Kuza ngena yini ebantwini ukuthi lihloniphane njengamabandla ezombusazwe?
Kuvele yinto esiyifundiswayo ngenxa yokuthi umuntu umuntu. Mina ngibone kuqakathekile, ngibone kungikhuthaza futhi ukukhula elwazi nengila. Kodwa futhi okunye engunazi lesi khona khonapha singamaphathi angu-5% amileyo khonapha abuye kuyona le workshop. Kulabanye vele umuntu wakhona ungaze uvuka umkhulumisa vele akavumi okutshengisa ukuthi noma selikugama soze kusebenzeke.
Abesifazane abaningi bathi bafunde okuningi ngokuqatheka kwabo kwezombusazwe lokubambana kunye lokukhuthazana ukulondoloza ukuthula elizweni ikakhulu ngezikhathi zokhetho ngaphambilini komnyaka ozayo ka-2023 ukuze kungabi lodlame. Imela 7 kobulawayo igama langezi yachisa sibani.
Nqabe sokuyisikhathi eside kwakhulunywa ngokwakhiwa kwedamu leGwayishangane kanye lempompi ezidonsa amanzi evela khona lesiyanathisa uBulawayo. Umsebenzi lo wagcina usungulwa ngomnyaka ka-2018. Inkampani kahulumende yeZimbabwe National Water Authority ZINWA isebenzelana lenkampani eChina International Water and Electric yakwele China ukuqhuba lomsebenzi. Phansi kwalomsebenzi ontanga bezigabeni zakulo umango okwakhiwa khona leli damu bayaqakathekiswa ekuqatshweni ukuze bafundele imisebenzi yezandla etshiyeneyo egoqela ukutshisa insimbi lokubaza lezompompi kanye lokwemba amatshe asetshenziswa ekwakhiweni. Lokhu sokunike abatsha bakulesi siqinti imisebenzi phose engamakhulu ayisificaminwembili 740 ukuze sizwe ngalomsebenzi ngokugcweleyo sixoxe lomnumzana Richard Moyo umphathintambo wesigaba seMatabeleland North.
Ngiyabonga dadewethu. Yesi Gwayishangane kade yakhulunywa kakhuphina ngo-1912 but coming in of new dispensation ngo-2017 kababa umnanga wahle waplana ukuthi liqalise udamu lelani i-first brick efakwe kuleyani damu efakwe i-second republic. Njengakuthanda ukukutsho dadewethu kwale project ngiyabonga uhulumende, ngibonga loba umnanga. Abantwana bemabale, abantwana bewandi, abantwana bebhinki yibo abasebenza abayakhalani idamu besebenza nama-China and bebafundisa imisebenzi yezandla yokuthisela izinsimbi khonaphana zokubhalansa isidamu. Kule kusekulomtshini inkalakatha sebezilungiselela sebezitshiselela kwamani amapipe asuka khonaphana esiya koBulawayo. Amapipe inkalakatha abawalungisayo khonaphana.
Likhangelele ukugqiba nini lumsebenzi wokwakha leli damu?
Lidamu as we speak umduli walo usuku 38 meters kuya ku-72 meters and in terms of percentage iku 68% completion, okuthi sikhangelele ukuthi end of this year or early next year idamu lena liyaphela selihambisa amanzi obulawayo njalo sikhangele ukuyaqeda udubo lwamanzi okuswelakala kwamanzi obulawayo idamu lana lingaphela and sikhangele lukhona phana around the dam kule irrigation engange 10,000 hectares ezavula ezabenefita abantu bewange abebhinga labelubani then on the way ipipeline lena yabisiya kobusuka egwayishangani siya kobulawayo sabe kulama pump station angu 6 kuyafakwa khona ama irrigation schemes from 200 hectares kusiya ku 400 hectares okuya benefita ama communities on the way ipipeline isiya kobulawayo.
Umnumzana Richard Moyo ngumphathintambo wesigaba seMathebeleland North obexoxa le Studio 7 ngocingo ekobulawayo. Silokhu sisedabeni lunye lwamanzi. Abahlali bemalokitshini abalisa eminyela lemabuthweni kobulawayo bathi ukusilela kwamanzi kwedolobho kubathwalisa amagabha avuzayo ngoba isambuzo esisodwa kufanele sisetshenziswe imdeni emine sesisetshenziswa ngabantu abaningi okungabangela ukuthi kuqhamuke imikhuhlane. Lokhu kuvezwe inhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights, MIHR, eqhube ukudingisisa ngalolu daba kulezo ndawo. Idolobho lakobulawayo liphakathi kokulwisana lomkhuhlane wesihudo osanda ukuqhamuka. Umqondisi walinhlanganiso uMnumzana Khumbulani Maphosa utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi abahlali balindawo bafuna ukuthi bengavalelwa amanzi njalo kube lenkonxa zamabhawuza nxa evaliwe.
Besisebenzela elokitshini leminyela lelokitshini lemabuthweni. Esikutholileyo njengenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights ukuthi izakhamizi zeminyela lemabuthweni zathi kusakhiwa indawo liyana yakhiwa ngendlela yokuthi izindlu ezingu-4 ziyasheya isambuzi esisodwa. Kodwa ngenxa yokuhamba kwesikhathi okokuqala ngokufa kwamathoyilethi akhona kwezinye indawo sekuyizindlu ezingu-6 zishiye ithoyilethi eyodwa. Okwesibili, izindlu lezi ezingu-4 kazilamizi kumbe ngithi izimuli ezingu-4. Uyathola ukuthi indlu eyodwa isihlala imuli ezintathu. Okucina kudala ukuthi izimuli ezingu-12 ezishiya ithoyilethi eyodwa. Lokhu kuba yinkinga kakhulu ngalesi sikhathi lapho amanzi eshoda ngoba izakhamizi sezicabana ngokusebenziswa kwethoyilethi. Ikakhulu ngokushota kwamanzi. Kulabanye abalobuchapa, kulabanye abangaziphathiwa abaqina besebenzisa kubi la matheleti bawangcolisa, bawachiye engahlanzekanga. Okudala ukuxabana kwezakhamizi kubangelwa yikho ukwanda kwezimuli ngoba lindawo phela yiyo echiphileyo, izindlu zakhona lokuloja kuchiphile, yikho abantu abaningi sebehlala kulezo ndawo.
Kuyini elifisa ukuthi ngabe kuyenziwa njengenhlanganiso? Kungabe kufanele ukuthi kwakhiwe kutsha yini?
Ekuqophusaneni kwethu nezakhamizi zeminyela lemabuthweni kunezinto ezimbalwa abazikhalelayo ukuthi ngabe ziyenzakala. Khona ngokufisa kwabo bafisa ukuthi ngabe imundlu lendlu iba letoilethi yayo, bathole ukuncediswa ukuze kube khona amatoilethi ngendlu ngendlu, kungabi khona lokho kokwabelana ukusheya amatoilethi. Kodwa bayananzelela ukuthi leyo yinto engathatha isikhathi ukuthi ize ifike ekwenzakaleni ukuthi ibe khona. Yikho besithi kwalesi sikhathi kusesasetshenzelwa lapho bakhala ngokuthi ngabe indawo yabo iya-exemptwa ku-water shedding ukuthi ingasahanjelwa ngamanzi ukuze benelise ukusebenza. Bathi bona nxa lokho kusehlula ukuthi kwenziwe, nangcono phela kube khona izibholane ezinenge endaweni yabo, kumbe kube khona amabhawuza abuyahle zinsuku ngensuku ukuze lawo bathola amanzi kakhulu okusebenzisa bethela ezambuzini zabo.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Lo bekungumnumzana Khumbulani Maphosa, umqondisi wenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights, obekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7.
Kulabantu abaningi asebephandle kwesigodlo sendlovukazi yakwaleBhilithane Ulandela imbiko ethi uQueen Elizabeth uyagula kakhulu emzini wakhe eBalmoral Palace eScotland. Abezindaba abeReuters babika ukuba indlovukazi yaseBrithani yekele ukuya emhlanganweni weprivacy council ulandela ukucetshiswa kwakhe ngodokotela. Izolo ugcobe unkosikazi Liz Truss kuba umkhokheli omutsha wakweleBrithani ulandela ukukhethwa kwakhe libandla lakhe. Kule milika kubikwa njalo ukuba umongameli Joseph Biden usebikelwe ngokugula kukaQueen Elizabeth. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ele melika lithi lizanceda ele Ukraine ngokunika izikhali ezibiza amabhiliyoni adlula amabili $2.2 billion. Lithi lizanika njalo ezinye izikhali amazweni atshiyeneyo ethiselwa ngele Russia elahlasela ele Ukraine ngenhlolanja. Lisithi alifuni ukuba ilizwe leli lingene kumanyano we-North Atlantic Treaty Organization kumbe i-NATO. Kusenjalo umnumzana Anthony Blinken ophethe uhlangothi lukarhulumente wakwele Melika olubona ngokudlelana namanye amazwe ubekele Ukraine lapho athembise khona ukuba ilizwe lakhe lizaqhubekela phambili linceda ele Ukraine ngezikhali. Inhlanganiso ebona ngeziphepheli e-UNSPR ithi abantu abaningi kuzwekazi ze-Horn of Africa le-Sahel sebesuka ngobuningi babo ngenxa yokuswelakala kwezulu okudalwa yikukhudumala komkhathi. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba kule ndlala emangalisayo endaweni lezi lonyaka.
Ukwethekelela kukamongameli Emmerson Mnangagwa endaweni yesikhumbuzo sabantu ababulawa ngombhuqazwe kwele Rwanda sokuphehle imbono etshiyeneyo, abanye besithi kumele azinuke amakhwapha ngombhuqazwe weGuguraundi owabulalisa abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili eMidlands laseMatabeleland. Kumbiko awulobe wawuchiya eKigali Genocide Memorial, uMnangagwa uthe uyadana kakhulu ngokubulawa kwabantu bohlobo lwesiTutsi abafika phose isigidi. Uthe lokho akumelanga kuvunyelwe futhi loba sokutheni. Kodwa abalwela amalungelo oluntu eZimbabwe bathi uMnangagwa kumele alungisise udaba lweGuguraundi alandele umzekeliso weRwanda eyalungisisa umbhuqazwe wayo. Lanxa yena uMnangagwa esithi uphakathi kokulungisisa lolu daba esebenza lenkokheli yosiko, umanyano weUnited Nations uthi awusuthiseki ngendlela aphatha ngayo lolu daba. uMnangagwa ngomunye wabantu abetheswa icala lokuphatheka kumbhuqazwe weGuguraundi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga leZANU-PF Central Committee uMnumzana Joseph Chuma endawonye lokhansila webandla le-CCC uMnumzana Edwin Dlovu onguye osungula lingxoxo.
Kusethusile kakhulu njengabantwana beZimbabwe ukubona umongameli welizwe esithi gali evakatshele imuseum etshengisa ngodlamu olwenzakalayo abantu bebulawa abomhlobo wesitutsi ngomnyaka ka-1994. Vakalesola kakhulu owenzakalayo esithi kakumelanga kwenzakale ngomanjalo uphagamayo owenzileyo. Yebo kambe thina sithi isilungu kuthiwa charity begins at home. Sifisa-ke aqala alungise eZimbabwe udaba leGuguraundi lalo lufike emaphethelweni kwenziwe indlela eRwanda eyenza ngakhona. Sithemba-ke ade kukhuluma yangakhulumi nje njengoba evakathile wafika ekukhuluma into esenhliziyweni yakhe. Sesikhangele-ke ukumbona ethendiwa ekhaya eZimbabwe ukuthi ingafika enze njani udaba leGuguraundi. Ludaba sekumele lukhulunywe lulungiswe lufike emaphethelweni abayenza lesi senzakalo ububi lobu lawa bantu bahleziswe ngendlela okumele bahleziswe ngayo, kukhonisane umlota lapho kumele kuyehlisele khona izihlobo zemuli zalaba ababulawayo kwenziwe umhlalo lakho kufike emaphethelweni.
Babuchuma, nansi indaba.
Right, ngiyabonga kakhulu. Angazi ukubana nxa umalumane uNdlovu ethi umangele umongameli efika ku-memorial site eRwanda ukuthi umangele siyabona bokuyini nxa besenza into elobonto yinto yokuqala leyo. Okwesibili, indaba yeRwanda yalungiseka lula ngoba wonke umuntu wabuya etafuleni bahlala phansi kwalungiswa, kungayinjwanga kufana othi kwama i-side show kumbe lokan umbono owenzela ukuthi imbonani kumbe owenzela ukuthi kona umuntu vele uyabezele enenjondo yakhe engafuni ukulungisa kodwa efuna nje ukubana kube le controversy ethize abanye kuyilaba abenza imali ngodaba olumhlungu olunjengolwebugrawund olwenzekala lapha esikwaziyo sonke sizilaminje sibe zisobe ngathabalalayo ngesikhathishana nesiyami manje thina nga udubo lwezinziyukuthi kona thina opposition engafuni ukulungisa kodwa efuna i-grand standing ngezikhathi zonke ngoba kathesi sikhuluma kunje ngesikhathi zilaba bomgame nainsure rest in peace siyakwazi ukuthi udaba lwebugrawund njalo ungakhulunywa vele lamisensansa vele ungazama ukhuma udaba lolo vele kuhlobise ngokunye kodwa umongameli lo okhona othina buya wathi bakithi asihlaleni phansi asikuvulela into loku sikukhulumeni kuhle sisikucubungele sibone ukuthi kona kathi singabamba njani sifike nga ngiyakhumbula izikhathi eziningi ebuya khonapha koBulawayo ekufika i-statehouse laphana emisa ama-stakeholders athiyethiyeneyo izinduna abezinkolo amanye ama-social leaders kugoqela ezini ama-obvious leaders ukuthi bakethi udaba lwebugrawund silubambe njani siluphethe njani.
Baba uNdlovu, nxa ngimthola kuhle lapho ubaba uChuma uthi lina njenge-opposition lidla ngodaba lwe-Gugurahund lithanda ukusola uhulumende umnankakwa lalapho kungela sidingo khona.
Umntwana owazalwa ngabo-80s usengukhulu kathesi sowakho umuzi funa lo mntana akhelayo waba labantwana. Abayenza imbonani ngibona laba abangalungisisi udaba lwe-Gugurahund sokukhwana iminyaka engama-40 kahlela. Okokuthi ngaba ngabantu abafisa lolu daba lulungisiswe, ngakudala lwalungisiswa, ngakusela muntu okhuluma ngalo. Okwenza sibelethe sikhuluma ngalo, abamele amalungelo kaZulu bekhuluma ngalo, abazombusazwe bekhuluma ngalo, ukuthi alukalungisiswa. Kodwa kuludaba olulokhu lumqoka alukalungisiswa. Yikho nalungalungisiswa ngabantu abakhulu ukukhuluma ngalo. Kulo mhlanganiso kusebhodi likaZulu kezincedisayo umphakathi wokulungisisa lolu daba. Bahamba bafaka bakwakha ngalebhalado wabula ikhulumende wezanu uphilepho kamnankadwa nalo bekhale esidali bazodiliza amaplati lana ababewayakhile. So olembonani ngubani bephakathi kwalaba abathi lolu daba lulungisise lalaba abayiwo ababulala abantu sekule-40 years lokho esingakulungisisa.
Baba Chuma, ngamafitshane akuyiphethe
njengoba ngithilo mina ye emuva ngale akubanjwanga kuhle kwento lokho sukela vele ubaba uNkomo ebiza indaba ye-unit ngo-1987 sibambana sonke izaphu sibambana nezame jongo akukhulunywa kuhle izinto yibo bona abanikazi bendaba naleyana baze bazihambela bonke kodwa impendulo ukuthi kona just because into ayizange yenze kuhle emuva akusatsho bethi ngakusabela ngenze kuhle namhlanje so yikho besithi bona abasizibetter next nakuneva yikho engikutshoyo mina ubana uhulumende lo mutsha okhokhelwa ngubaba uMnandaza usezamile indlela zonke ukuthi bakithi azikhulumisaneni.
Umnumzana Joseph Chuma, lilunga lezanu PF Central Committee, ubexoxa endawonye lo councillor we-CCC koBulawayo uMnumzana Edwin Ndlovu. Kumbiko esisanda kwamukela kuthiwa indlovukazi yeBhilithane uQueen Elizabeth II usetshonile. Good Life Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sixoxa labajabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Singakahlukani zihlobo wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. IZimbabwe imanyene lamanye amazwe omhlaba namhla ekunanzeni ilanga lokuqakathekisa ezemfundo ele-International Literacy Day. Ikomishini eZimbabwe Gender Commission imanyene labenhlanganiso ye-United Nations Entity for Gender and Women Empowerment ukuqhuba umhlangano wemfundiso ngenjongo yokukhuthaza abesifazane ukuthi bangene kwezombusazwe. Indlovukazi yakweleBhilithane uQueen Elizabeth II ekasekho. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saiding. Sithi kasidibaneni njalo ngo-6:30 kusasekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.